Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 4 ngwabakazi 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi umbuthano wokunanza ikhefu lamaqhawe ele Heroes Day ozaqhutshelwa eNational Heroes Acre eHarare ngomvulo uzangenwa ngabantu abangamakhulu amabili 200 kuphela ngenxa yegciwane le-coronavirus.
Ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi iprocess yankona ayihambi kahle, le criteria abayisebenzisayo akusiyiyo omele isebenze.
Uhulumende uthi uzaphathisa abafundi ngokubhadala indleko ezidingakalayo ezokuthi basebenzise inkundla zebulenjini i-e-learning ezikolo ezingamakhulu amane.
Nxa singathi ama-province angu-10 izikolo ezingu-400 chukuthi province eyodwa i-40 izikolo kufanana nje lokudlala.
Ukuvalelwa amanzi kwezakhamizi zeGwanda kwesatshelwa ukuthi kuzamemethekisa igciwane le-coronavirus.
Akula physical distancing, akula kugqoka ama-mask, abanye abagqoka ama-mask khona phezukotsho lapho, kuyisiphithiphithi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamajumi amane lanye 41 ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 kumanani ayewethulwe izolo. Lolu gatsha luthi ababanjwe igciwane le-coronavirus bedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1580. Iningi lababhubhileyo abalichumi 10 ngabeHarare, kulandele emaSwingo okubhubhe abayithoba munwe munye 9. Uhulumende uthi umbuthano wokunanza ikhefu lamaqhawe ele Heroes Day uzaqhutshelwa eNational Heroes Acre eHarare ngomvulo uzangenwa ngabantu abangamakhulu amabili 200 kuphela ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwangwa izolo ntambama ngemva komhlangano wabaphathintambo bakahulumende i-cabinet. UMthwangwa uveze njalo ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzakupha abantu abalichumi lasithupha abavela kunhlangothi zempilo ezijiyeneyo izicoco ekunanzeni leli khefu. Ibandla lezanu PF lisolwa ngabanye abathi likhetha amalunga alo kuphela ukuba ngamaqhawe lichiya abanye abalwela inkululeko yelizwe ikakhulu abebandla lezabu. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sezabu umnumzana iPhithule Maphosa.
Izanu PF sithethe yonke into bayenza eyabo le ndaba yokuhlonipha amaqhawe ethu sokuyinto yabo abayenzela kibo le emsamu eShakeShake Building. Akusese yiprocess ekhangela ilizwe lonke, sebekhangela nabona bodwa amazanu PF politicians namazanu la combatants sokuyibo bodwa abazibona bengamaqhawe, sokuyibo bodwa abahlonitshwa ngale nhlonipho ephezulu kakhulu, sokuyibo bodwa abathola lawo benefits ahambisana lenhlonipho yobuqhawe ikakhulu iqhawe lesizwe. So indaba esihluphe kakhulu ikakhulu umasikhangela abantu abathiwa ngaphandle kwale process, kumbe ngithi abantu abangahlonitshwayo bona bemele behlonitshwe. Ngizanika umzekeliso. Emalangeni silahlekelwe ngubaba uSogwaguba Ndlovu. Akula mbuzo uma sikhangela ubaba uNdlovu ngokuqhawe besizwe. Omunye osilahlekele emalangeni umama uTheresia Daka. Akula njalo umbuzo ngobuqhawe bakhe besizwe seZimbabwe, kodwa abayitholanga le nhlonipho ngoba ngabantu bezaphu.
Laba okuthiwa bazaphiwa izicoco ngabantu abanjani ngokubona kwakho, kuyini esingakukhangelela?
Kubuyela endabeni esikhala ngayo baba Nkomo ukuthi iprocess yokunika le nhlonipho ihamba njani kahle kahle, process bani, criteria bani abayisebenzisayo ukuze befike ku conclusion ukuthi umuntu liqhawe lesizwe kumbe lo akusoqhawe lesizwe. So ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi process yankona ayihambi kahle, le criteria abayisebenzisayo akusiyiyo umelise benze ayikula esikhangeleleyo endabeni leyo abantu abazanika isicoco. Siyakwazi nje ukuthi ngabangani babo bezana uPF, ngabangani babo bezandla bagijimisa yona leyo into yabo yokuthi izano lezandla kuzwakale njalo kubonakale ngazathi yibo abaletha ilizwe, ngazathi yibo njalo abaletha intuthuko eselizweni. Ikanti akunjalo, yikho sithola beqamba amanga kakhulu ikakhulu ngehistory yesizwe. Izano PF ba kuthanda uqamba amanga ngoba bayazi ukuthi ayikho into abayenzayo ebambekayo, kodwa ke bazama ukuthi bezibonakalise ngazathi ibo abasebenza kakhulu. So ihistory yabo yonke ngeyamanga, kususela ekuqaleni kwendaba ku-colonization bazokutshela amanga, bazokutshela ukuthi ubani ubani kumagogo walwa labelungu. Kodwa siyakwazi ukuthi kule ndawo eZimbabwe lapho okwa-colonizwa kungela resistance yabakhona, njalo siyakwazi ukuthi elinye icele leZimbabwe lake laba yiprotectorate yamaBritish. So sizibuza ukuthi kanti manje kwaliwa nini?
Umnumzana iPitule Maphosa, isikhulumeli sebandla leZapu. Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sebandla leZanu PF, umnumzana Simon Khaya Moyo. Uhulumende uthi uzaphathisa abafundi ngokubhadala indleko ezidingakalayo ezokuthi basebenzise inkundla zebulenjini i-e-learning ezikolo ezingamakhulu amane ebesezisungulela uhlelo, kodwa zisehluleka ukuluqhuba ngenxa yokuswela imali. Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa emhlanganeni wedale labanye bakhe oqhutshwe izolo ntambama eHarare. Wengeze wathi izikolo lezi zizabhadalelwa okwenyanga ezitshiyagalolunye kulolu hlelo. Inhlanganiso elondoloza amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union isungule uhlelo phose olufanayo olwe-online learning ngomvulo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Themba Kuye Moyo, isikhulumeli salinhlanganiso.
Okwakuqala kukhulunywa ngezikolo ezingu-400. Nxa singathi ama-province angu-10, izikolo ezingu-400 kusho ukuthi i-province eyodwa i-40 izikolo, kufanana nje lokudlala. Sibuyele emuva, uhulumende izikolo zone ezakhuluma ngazo akasizazi. Imhloliso ayisozibhalwe ngabantwana abafunda ezikolweni eziyi-40. Nxa sikhuluma nge-e-learning sikhangelela ukuthi uhulumende nga ukhuluma ngokuthi izikolo zonke usesungula uhlelo lo-e-learning, afaka i-network, anikeze abantwana kumbe ababalisi labantwana uhlangene ndawonye izidingo zonke ezidingakalayo ukuthi abantwana befunde ku-e-learning. Kanti ngaso kusenziwa khonokho kuyizinto kudinga ukuthi kwenzakale izikolo zonke. Phela nxa sesikhangela kukhulunywa ngezikolo ezingu-40 yiziphi? Kungenxa yani kwizona ezokuphela ezingu-40? Nxa sesikukhangela ngenye indlela shuthi uhulumende sesehlukanisa abantwana. Kulabanye abantwana sebengcono, shuthi zona ezizikolo ezingu-400 lezi ezikhulumnywayo izikolo ezilabantwana abangcono. Okunye sizabuyela emuva, uhulumende kuqala indaba ye-COVID wayenza isithembiso, ukhuluma ngokuthi sokukhitshwa izimali ezingaka, sesihambise ama-PPEs ezikolo, izikolo zithe zivulwa sathola ukuthi akulalutho. Kathe sesizwavele egcekeni ukuthi secela abadala bamthengele. La kuzonezi izikolo ezingu-400 yikukhuluma nje ngomlomo. Kuzathi sokusiza izikolo sezivulwa uthole ukuthi kasikho isikolo, okuzima ukuthi siyabe singakwazi ukuthi avele kwakwenzakali ngoba esethu siyabe singakwazi ukuthi yisiphi ekuyiso kumele phakathi kwe-400 esiyiso esikhangela ukuthi sisibone ukuthi yizo lezi. Kanti indaba zingaqanjwa, okuhle phela ngawo uyaqamba ukuthi hayi izikolo ezingu-400 emfuna ukusungula kuzuhlelo mhlawumbe i-pilot project. Leti pilot project yetile siqala kulezi izikolo lalezi. 400 sure, iZimbabwe yonke sisadlala musa.
Lona luqhubeka njani? uhlelo lwenhlanganiso yakho yikho yini belikukhangelele kumbe kuningi okumele likulungise
ngomvulo siqale uhlelo lokufundisa abantwana ebulenjini ema secondary schools ikakhulu akade sibakhangele ngabe olef amaqembu avuliweyo nesilungu phecelezi ama group e WhatsApp avuliweyo ahle agcwala wonke esesibona ukuthi silomlando ngoba form 1 badala bese bechinga labantwana bechinga ukuthi kanti manje thina indaba lengasivuleli so ngokunjalo sesikhangele ukuba iviki leli siyaphela sitatazele size siyefika phansi le ku grade 3 siyajabula ukuthi abadala bakuyamukele ukuvulwa kwesikolo sethu sebulenjini esikhangelele ukuthi sizancedisana siphathisane inkinga nje ezasichaya abantwana bazasokola ngendaba yedatha edulayo kodwa kungenani kuvele elizweni lethu kuyasokolwa sikhangelele ukuthi abadala bazazama ngemizamo yonke ukuze abafundi bengalahlekelwa izifundo zabo ichallenge esilayo enkulu ukuthi lathi abanye bababalisi bethu esikhangelele ukuthi bancedise ingane idatha labo iyabachaya ngokunjalo njenge-athuzi sokumele sisebenze nzima ukwenelisa ukutholela ababalisi idatha ukwenzela ukuthi benelise ukuqhuba umsebenzi wabo bengabanga lokwehluleka ngenxa yokuthi umuntu kaselayo idatha yiyo inkinga enkulu esesibhekane layo
lo-ke ngumnumzana Themba kuwe moyo isikhulumeli senhlanganiso elondoloza amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 eselubhane valelwa amanzi kwezakhamizi zeGwanda kwesatshelwa ukuthi uzamemethekisa igciwane le-coronavirus. Amanzi aleli dolobho avalwe ngeviki edluleyo ngolwesine ngenxa yezikwelede ezingabhadalwanga. Umeya wedolobho leli uKhansela Njabulo Siziba utshele iphephandaba leChronicle ukuthi bakhangelelwe ukuthi amanzi azavulwa namuhla. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eyobulawa yiWater Action Group uMnumzana Khumbulani Maphosa othi bahambe eGwanda ukuyahlola umumo badaniswa ngokwenzakalayo ngoba kulakho ukumemethekisa igciwane le-coronavirus njengoba abantu bephithizela beminyana lapho okukhiwa khona amanzi.
Namhlanje sithole simadasa sixoxa nabantu beGwanda sixoxa lenhlanganiso ezijeneyo ezisebenzele eGwanda ezihleze eGwanda sixoxa nobukhokheli bezakhamizi lezinye izakhamizi esisebenzelana lazo ezisedorobheni leGwanda. Esikutholileyo ukuthi umumo ubucayi kaumuhle ngoba idorobho lokhe livalelwe amanzi kusukela ngolesine loviki eliphelileyo. Izinwa ivale amanzi ngoba ithi i-municipality of Gwandi lesquare abantu batshona beminyene ezikotsho lapho abazama ukuthola khona amanzi. Akula physical distancing, akula kugqoka ama-mask kabanye kabagqoka ama-mask khona phezukotsho lapho kuyisiphithiphithi omama obaba abantwana bonke bazama ukuthola amanzi khonapho ezikotsho zona lezi ezilutshwane ezikhona. Kukanti njalo abanye abantu sebesuka eGwanda town sebedrayiva besiyadinga amanzi kubonsindi okubomatholomotshe kubokholimbon okuzindawo ezincwelelane leGwanda. Olokhu kuyingozi sikhangele imumo weCovid ngoba kuthi ukuthi kulokuthelelana iCovid okubanzi okuzaba khona khona phezukotsho eziseGwanda town. Kukanti njalo futhi nxa laba abantu sebephuma besiyacela amanzi ezikotsho lemizini lezakhamizini ezisemaphandleni kuthi ukuthi sokuza memethekisa futhi leli gcikwane liyengena futhi khona ngale emakhaya. So yiwumumo okhona esikubona ingani uyingozi kakhulu ikakhulu sikhangele isimo se-COVID-19.
Manje njengenhlanganiso libona ngani kuyini okumele kwenziwe njengoba abantu bakhani ukuthi abalamali yokubhadala izikweletu zona lezo
eqinisweni ini izinwa layo kumele ibe reasonable during this time why list imali beyifuna sibona ngani kuyadingakala ukuba be reasonable bazibuze ukuthi okuqhakathekileyo khathesi kuyini phakathi kwemali lempilo yabantu yimbuzo omkhulu okumele bawuphendule wena lo ngoba ukhanya imeasure abayithetheyo ubona bakhangele kuphela ukwenza imali ukuthola isimali yabo ekweredwayo kodwa kabasakhangeli ubhubhane oluba khona le mbubhiso eba khona ngokubulalisa abantu ngomkhuhlane we-COVID-19
lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebulawayo Water Action Group ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at Washington D.C.
Okwamanje besikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi uhulumende uselandule imbiko yokuthi ufumbathisa abamabandla aphikisayo ngokubapha izimoda. Lokhu kukhulunywe isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Simon Khayamoyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inani eliyisilinganiso sokwedlula amachumi ayisikhombisa 70% labantu ababanjwa igciwane le-coronavirus eZimbabwe nelomkhakha we-Delta. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Shwashwa bantu benkosi siyalibingelela studioni 7 sithabala ngenyuzi zethu lisinika zona lisinika inyuzi esiqondileyo mpela asilokho sikubona kuZB kuyabongikhulunywa mthungameli wenyika wathi mthungameli wenyika kulayinyinto ngaphandle kokwazi ukuthi mthungameli wenyika kuphela shuwa inyuzi zenu ziqakatheke kakhulu xa libona umumo wezinto lapho ezintwako omindlela embi lo uhulumende wokubhidliza ukubhidliza kuyayinto eyenzakalayo eqondile lapho ngiyabona ubona ama-election para ekhela 16 bantu bafa ngikhongela kwatheza kuvunyelwa ukuthi kuprotesta kumbe kwenzeni into enjani bayabopha ukufaka ejele ngikhongela amatitshala kwatheza hala mali amapentsheni mina ngipentsheni khona 10,000 ngenyanga iyakunceda ni 10,000 into zikhula daily dizili zabo zikhula daily angiboni kule nto ephumayo lapha ngibona nxa ukhongele shuwasho into ephumayo akula nto ephumayo shuwa singathi senzani kana unkulunkulu uyangenela kuphela umbuso wenxanye wakwamdala bona ingcondo abantu babesidla besuthi ashilokho sekukhona kwatheza kodwa yenza icomplain ngani uthi hayi bayakwemba kwakushona sebekuvalele manje sokukhuluma ngokwenzayo sokungakhiphi inamba zami lezi uyatshona izivelisi zesitokisini akabonto hayi unkulunkulu ngalangeni konke lokhu hayi singani unkulunkulu uyasithandazeni kube le ngikhululeka okungani kube ngcono siyabonga
njani basazi bestudio 7 hayi thina siyaphila silapha eBotswana mina mvubeka la wami umbono izanpf yona ngeyizife yaphuma esikhundleni mpaka kuze kuphele lezi ngagara zolezi ezisezitulweni ngobuningi babo ngokukhula kwabadala laba yiko kubona singathola ukuphila ngcono thina abantu abantu yabona.
Awu livuka njani mahlabezulu ku studio 7 thina siyaphila noma nje sisehluphekeni lweZimbabwe lelizwe hey bakithi angazi bakithi isikhalazo sami kubahleli kubasakazi be studio 7 bakithi isicelo kangilisoli kangilideleli kangithina ndeleli msakazi bakithi ngicela ninganithwale yatshintsha ukukhulumisa abantu bezanu PF ugawule lo bakithi yezwe uyaphutsha ngani kabona ukuthi ukuliphi lizwe angazi mbuse emlindini mbuse ezulwini kubungapi lapha khona yena shuwa zinkulumo zakhe kazitshengisa usizi kazitshengisa ukuthi kumbe umuntu ohlezi labantu uthi umumo lo kawuboni ukwehluleka kwegovernment yakhe lokhu akutsho ukuthi ayisikokwehluleka kwegovernment icorona icorona ifika izolo kuvele igovernment kunini yehluleka 1980 41 years isehluleka kanti indabantu ukuthi usupportani umsebenzi wakhe kumbe vele kunjani hayi bakithi bakithi siyaxolisa hayi ikhathele
ngala abantu hayi yabonga shuwayi ngesifoke bakithi laphana ku studio 7 sibingelele njalo kodwa ekhaya elihle lishe trees indaba dasho sikhuleka nje sibonga bakithi umsindzo omuhle ha hayi sibingelele kakhulu phana OVO Ndebele VAO Ndebele ngazi umembize kahle lapha labo Chris Gandhi nabo mama laphana osithembekile Ndlovu laye nje crew yonke laphana labo Ntungamile Nkomo hayi siyabingelela bakithi lonke nje lapha ekhona ungathi nje lonke nje abayamasalas siqoka kini umsebenzi mpeli sethwela wona ngithi nje kancane nje laphana yabona i-corona ngendlela esetshenziswa ngayo elizweni lakithi ngayindlela okubiswa ngayo umnotho ngaumnotho osovukile ngoba ngiyaye ngikhaya laphana ekhaya angaze ngibone kula ma-building ayakhwayo ama-buildings sizokwapenda belungu osmith lokunjalo ipenda sezixexekukile akula nto evuswayo so mina angazi ukuthi u-government lo wakithi yini mpeli into kodwa nama ngakhiphi inhliziyo yokuzonda ekuzonda eminye imihlobo le ukuzonda amaNdebele lokuzonda belungu zonke izinto zingalunga bakithi bekhiphe inhliziyo naleyo phela yinto nje eyi-one nje bangayikhiphe naleyo umnotho wami uyaqhubekela phambili ngoba hhayi lo kuthiwa kuyavota abantu bengazihluphi bakusebenzi lokhana kwayihlula lokuya ngoba nomazovota uwini awinanga omeze sizame iplani ukuthi hhayi maybe bangakhiphi inhliziyo yokuzondana maybe lizwe lingalunga ngiyazwa mpela lapho uma kukhulunywa mpela kubhizi mpela abantu bayahlatshwa linje kuseni vaccine iyabuya iningi kakhulu sezabuya leyinye futhi ubona ukuthi ngayimali impela ezothuthukisa ilizwe ngaku-right hhayi uma ucabanga nje kuthiwa izimbabwe ucabanga ukuthi uhambe esouthafrica kuthiwa izimbabwe uyazuchala ikhanda ufanele ukuthi ama-discipline kwama-panado kumbe kwama-grand par ngoba uzathi usuka uthola ama-roadblock wakhona 100 meters roadblock ngapha langapha uizwa bhoda yakhona vendlela usezwa ngayo kuphunywa hhayi ilizwe yala bakithi yazayo hhayi siyabonga bakithi ku-studio 7 asiyibambeni kanjalo
ngiyabingelela abasakazi labahleli ngomsakazi ngo-VOA Ndebele ngumakaloba kumakhulela Plumtree ekulilini ngiyadana kakhulu ngokuqala komkhuhlane lo we-COVID-19 sihlala endaweni yabantu abangakholwayo Thomas abakholwa ngokubona kodwa lo mkhuhlane ngendlela sofike ngakhona lapha esikhona futhi umemetheka kuzaba lula kakhulu endulo kufaka abantu kuzaba lula phinde sibuye labantu abangafuni ukutshintsha ukuthi balandele imithetho leyo eletha lugatsha lwezempilakahle lokwenza kuvuka abantwana le migomo efakwa yi-WHO so amamaski agqokwa nxa kuzafikwa emapholiseni umuntu kazigqokele ukuthi wazesabela impilo yakho ugqoka ngenxa yokuthi kuyakusa kwamapholisa and abantu basaholoke besahamba ezintweni ngobuningi benze konke ababekwenza kudala endulo ukuthi kuyabanjani izandla kugeza izandla ndawonye abantu khonokho social distancing vela kukho bengicabanga ukuthi abantu abanjengamapholisa ngabancedulu nxa kule zinto kube mbuphana ebakhona ebe le qiniseko sizokuthi abantu abasembuthaneni lo inani lakhona liyavuma ezintweni abantu fika ngama-100 kudliwe kunathi amatiye nje kwenziwa ngazathi kundevelope khona yisana lani ekadivele esiyijwayele kungakafika i-COVID-19 so ukumemetheka komkhuhlane asesabele umuntu otheleyo ngebhokisi ovela ngalo sesabela abantu nokuthelana ngokuhlala kwethu ukuthi kulele ukuthi umkhuhlane umemetheke so ngabe kuthi amapholisa asiyancedisana bebe khona ezifeni ngabe kuthiwa futhi lo muntu onitshwa layo MP akahambe njani-ke okuyikhampeyini mayelana lokhu ukuziphatha kwabantu ezifeni lasembuthanweni maybe ilizwi lomuntu ongajwayelekanga lingaba ngcono ngoba hayi sizaphela njengempukani ma njengamahuwa fakele umuntu ngoba lo mkhuhlane lona endlela sifika ngakhona izibalo esizizwayo njalo indawo yakithi vele liyakwazi abantu abasendaweni le ngabantu abasebenza eBotswana abazamazama eBotswana e-South Africa abangachaphi ngemingcele so umuntu angavuka namhla ese-South Africa kumbe evuka eseZimbabwe engachekwanga anyway kodwa ayehlangana lona umphakathi so asisengozini embi kakhulu so kudinga ukuthi umuntu azivikele sizivikelele umkhuhlane lo angazi hlunga ngiyabonga lami ukuthi ngifakele udaba lami
asanibone sanibonani abantu bakithi lijani ngezindawo asiyeswa nje lesimanga lesi abantu bezana uphefu asebesithi impahla lezi ezibuya e-South Africa angeke bezivumele zingene bekhuza lo dlame lolu olwenzakala e-South Africa usho ukuthi umnankakwa ngendlela abatshontsha ngakhona ngendlela ababulala abantu ngakhona bengavula umlomo wabo mpela bekhuza abanye abantu umnankakwa ubulala abantu kangaka umnankakwa utshontshe ilizwe lonke liphelile ngenxa kamnankakwa ukhuza abanye abantu ukuthi bengatshontshi kuyilo iselelo ekhulu umuntu owaqeda imali elizwini imali yaze yaphela yikuthi bakwenza
kuza ngoba bengela amahloni kube ngaba lamahloni kube ngaba khulumi labantu bezana akusho abantu abangakhuza abanye abantu ngokusela akusho abantu abangakhuza abanye abantu ngodlakela ngokudlana abantu bezana ukubhifa abantu abayaziwa kamhlophe ukuthi khona ngabantu abalutha ilizwe laze laphela
sanibona Studio 7 siyabonga bafowethu indabeni esinikeza zona ezineqiniso mina igama lami uThemkosi ngokuzalwa ngizala eLupane eJibajiba kodwa kwamanje ngila eGoli elenisha South bengithanda nje ukuthi ngibonise abazali bami ekhaya obancane lapha eJibajiba obamdala lapha eGwamba akunakho okuningi ngiyabonga bafowethu ngiyabonga lapha eStudio 7 bafowethu ibambeni kanjalo bafowethu
Nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingasithumeli imlayezo ethukayo kumbe ukuphehla inzondano. Siyabonga. Ubezemelika uMongameli Joe Biden uthi uhulumende wakhe useza qinisa umkhankaso wokubamba ngamandla abantu ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. UBiden wethule amazwi la esigodlweni sakhe se-White House izolo emini. Uthi izisebenzi zikahulumende ezizala ukuhlatshwa ijekiseni le zizahlolwa kabili kumbe kathathu ngeviki igciwane le-coronavirus. Sikhuluma nje idolobho leNew York selethule umthetho obamba ngamandla abantu abangena endaweni ezokuzilibazisa amasonto, amajim, amabhawa nendawo zokudlela ukuthi ongenayo atshengise isithupha sokuthi wahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 wonke amajekiseni womabili. Lokhu kwenziwa ngoba umkhakha wegciwane le Delta usumemetheka emadolobheni amaningi eMelika. Sixoxile sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I-COVID yona ngokwayo singayikhupha ku-politics sifaye njenge-issue ye-public health. Bakhona ama-scientists abawukhangela lo mkhuhlane nsuku zonke. Ungabona izinqumo sezitshintshwa kaziveli ekuthini zitshintshwa nje kuphela. Kutsho ukuthi laba abakhangela umkhuhlane abahlala bewucubungula nsuku zonke bayabe sebebona okunye thina esingakuboniyo ngoba singayisibo abantu abakhangela ngezomkhuhlane. Njalo abantu ba-White House ka-Biden, I think abantu be-government abasebenzayo becubungula lo mkhuhlane bakhululekile kakhulu ukuthi umkhuhlane bawucubungile ngendlela bawubona ngayo. Singakhohlwa futhi nje ukuthi umkhuhlane lo umkhuhlane omutsha ohlala ucubungulwa nsuku zonke ukuthi abantu bawuzisise ukuthi bawubona ukuthi uyanga. So bangabona abakubonayo sokumele bathathe inyathela, sokumele ukuthi bakhangele ukuthi inyathela singalithatha yiliphi. Mina ngibona ngani ayisiwo isitshengiso sokuthi bayehluleka, kodwa isitshengiso sokuthi bayazama ukuhlala beluku becubungula umkhuhlane lo ukuthi ungabiseli isizwe emuva.
Lona igciwane le-coronavirus siyabona ukuthi bathi ungani seliqalisile njalo ukumemetheka. Ungathini wena nxa ukhangela amanombolo akhona lezi nsuku?
Igciwane leli ele-coronavirus ligciwane elingaziwayo eliqalayo nje lwaselilomnyaka, kodwa abantu ama-scientists balokhu sazama ukuthi balucungulule. Ye, abantu bayafakwa ezibhedlela ikakhulu lapha e-America, ungakhangela ama-states e-South njengabo Mississippi, labo Alabama, labo Florida, abangaze ama-states lawo azangathathi inyathela lokubona ukuthi abantu bayahlatshwa i-vaccination. So abantu abayekele uhlaba i-vaccination ngezizathu ezijiyeneyo yibo abantu abajinswa umkhuhlane ngalezi nsuku njalo lezibhedlela. Lakhona lapho enihlala khona bakhona abantu abangazange bahlatshwe ababe kungafuni ukuhlaba. Yibo abagulayo njalo esikhathini esiningi yibo abafayo.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu yingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo eyisizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika. Ubexoxa leStudio 7 ecingweni esedolobheni esesigabeni seWashington State. singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhulumende uthi umbuthano wokunanza ikhefu lamaqhawe le-Heroes Day ozaqutshelwa e-National Heroes Acre eHarare ngomvulo uzangenwa ngabantu abangamakhulu amabili 200 kuphela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.